kusukela ke esibiza sithi ye rule 16 sehle futhi ke siye ku rule 5 na khona ke ku rule 11 no rule 34 ukungaba kwenzile kwakuhambelani ke lesisekelo ke sethu sebandla njengemthokazi Republic Party ngaleso sizathu ke sithethe isinqumo sokuthi ke kufanele kube khona abanye esibamisayo ebandleni sisuleke ubulungu babo ebandleni. Okuqala kunguThembisani Mfulo Ngathi Mpofu obe isimgcini isihlalo kwamathebeleland North, sesithetheke isinqumo sokuthi-ke akasayi kuba lilunga leMthwakazi Republic Party kusukela namhlanje. Kathi-ke uMdenda Chilombo naye futhi wamathebeleland North kuthi futhi yena-ke ube ngugcini isihlalo owentsha acting youth chairperson, okusho ukuthi-ke bona laba esengithe ngababetha-ke abangaphezulu abaselalungelo lokuthi-ke bangakhulumela ibandla leMthwakazi Republic Party. Futhi-ke kusukela namhlanje abasavunyelwe ukuthi basebenziseke ama-emblem eMthwakazi Republic Party nakho konke-ke okugoqela-ke izibonisiwo zeMthwakazi Republic Party, abaselalo ilungelo lokuthi baqhubekele phambili bebiza imihlangano ngaphansi kwebandla leMthwakazi Republic Party okwabo kuphele namhlanje. Sisiya phambili njalo-ke sikhangeleke ku-press release yabo abayenza mhlaka 1 October 2023. Kukhona futhi amanye amalunga abakhona-ke phakathi kwe-executive ye-NIC NIC abakhethwayo, nabo kukhona abanye phakathi kwabo abathi bona kababandakanyi nayo yonke le nto eyenzakalayo ngoba bekhethwe bengazi. Babuya baza emphakathini bazigeza bathi bona abayisibo futhi kabaphatheki kulokho. Bese-ke kuthi-ke laba abalandelayo senze lokuthana okuthiwa yi-provisional suspension, abalalungelo lokuthi-ke baqhubeke bebiza imihlangano ilaba abalandelayo: u-Edmund Kakacwayo owasemathebeleni South, u-Eugene Ncube wakoBulawayo, uBembede Khumalo owasemathebeleni North, uSehliselo Ndebele semathebeleni North, u-Alick Moyo owasemathebeleni South, uCingiwe Khumalo owasemathebeleni North, loJabulani Sibanda owaseMidlands. Lawa amalunga wonke lawa aselalungelo lokuthi angaqhubeka esebenzisa-ke imininingwana yebandla leMthwakazi Republic Party, futhi abalawo amandla abanawo ukuthi bangaqhubekela phambili bebiza imihlangano njalo bebhala izindaba ezingaphansi kwelogo yeMthwakazi Republic Party. Laba engibaqambileyo abangu-7 kusakhangelisiswa-ke ngobulungu babo njalo lokuthi-ke ukuze bayefika kuNiki bafika njani. Bese kuthi-ke uma sekuhlolisisiwe lokho-ke sekuzathatha-ke izinqumo ngabo kubonakale ukuthi senza kanjani ngemva kokuyenza kama-investigations wonke azabe senziwe.
Ungasitshela ukuthi kukhona yini okunye elikukhulumileyo emhlanganweni lo?
Okunye njalo futhi esiye sakhuluma ngakho-ke lapha-ke emhlanganweni okukhona-ke e-press club, siye sathinta-ke njalo futhi-ke okuhlanganisela-ke udaba olwe-international lobby. Esukhangele lapha kudaba lwe-international lobby ngumgangatho esesiwuthethe njengebandla leMthwakazi Republic Party, ikakhulu-ke sikhangela ukuthi-ke umumo walapha ekhaya uhamba unjalo ungasivumeli kwezinye izinto ngenxa yemithetho thizeni ekhona efakwe nguhulumende.